lolu daba ngangiluka ngiyena ludaba nje lokuthi abantu xa ungeza sebepoliticiza udaba lwe-corruption sebesaba ukuthi lokhu kwenziwa ngabantu bezanu p f ngabantu abavele sebene-political agenda ngabantu nkomo abavele bafuna ukungcolisa izanu p f ubusela nkomo abungathiwa ngobezanu p f ngobephathi ethile ubusela yibusela xa kunjalo kumele kube izinto ezichasiswayo kudingakale ukuthi lokho okwenziwayo sibiyayisi kudingisiswe ukuthi kwenziwa ngobani kodwa nxake kuphuma nkomo ukuthi loko kwenziwa izanu p f nxake silungiselela ukhetho kusuhluka ubona ukuthi ngobani abakukhulumayo lokho ngabantu abasizondayo kuphela nkomo lokho kuvela kuzitha zethu ezinto ezingakhulumi kuhle ngathi ezifuna ukusingcolisa ezifuna ukuthi phambili lapho esiya khona abantu besibone singabantu bebone izanu p f njengebandla elingcolileyo bakhona abantu be-opposition boyabo abaphathekayo labo ebuhleleni bolobo obunjabo lobo so ukuthi kubandlulule ukuthi labana ngabe ubusela lobo kwenziwa abantu bezanu p f mina kangivumelani nako khonoko nkomo
lona udaba lokuntshontshwa kwegolide idayimana lokunye okwenziwayo lungaqedwa njani baba Gawule ngoba sesike sezwa ngitsho leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo wezemali kanye lowendaba zasekhaya labo bekhala ngokuthi inotho yeZimbabwe iyantshontshwa bakhona abantu abaphuma lamatshe aligugu elizweni ngaphandle komthetho besiyawathengisa phandle kwelizwe
okuqakathekileyo nkomo yokuthi kuvalwe kulwishwe i-corruption i-corruption leyi yiyo esilimazayo konke lama kwenzakala nje ngokuthi akula ndlela elula eyokuthi kungaqedwa njani izinto lezo ngokuthi kuvalwe sibili izathu layo ibe yizathu ekhona sibili esebenzayo ingabe izathu liyana ngebizo ngoba izathu ekhona leyo libizo kuphela umsebenzi abawenzile abantu kuliqiniso ukuthi imali eziningi ziyaphuma ngobuhlelo obunjalo sikubonile khona kuzisenzakala ema-airport imali ziphuma ukuthi kuphuma njani ngabantu bona abantu ababhadalwayo izimali abagamileyo abayenza umsebenzi yenkohlakalo enjalo